Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Leli thuba lokubonga uMjonga ngokusinika indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu Studio 7. NgoLwesibili mhla ka-24 Zibandlela 2023 nguProphet Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
What is clear is that my brother Mr. Mnangagwa is back to his old ways. He's panicking, he's jittering, he knows that the writing is on the wall. He knows that defeat is imminent, and this is why he's resorting to desperate tactics of fighting what is inevitable. Change is coming, change is in the air.
Umkhokeli webandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Shamisa, namhla usole uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela ahlukumeza ngayo abalandeli bebandla lakhe.
Ukwenza ibandla lethuba siyakusine-confidence vele mutual around akusincedisi sousele 6 months ukuthi siye kuma-election akulama-structure i-constitution yakhona yazakala so nganento yakhe nushamisa afuna ukuyenza abafunayo ngesonto kaZulu.
So ngomnyaka lokhe labunjwayo ibandla le-Citizens Coalition for Change CCC kodwa lokhu lingelasisekelo sombuso leziqondiso zokuthi lizabusa njani. Ngithathele izindaba zakobulaya wasezingqiswe yikomiti yedalela ephalamende ebona ngezomthetho ukuzochasisa kabanzi ngesicelo asenzayo sokutholiswa kwentathelo yezindaba ilungelo lokuvota ngaphambilini kokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa lamhlanje usole kakhulu uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela ahlukumeza ngayo abalandeli bebandla lakhe esithi ujonge ukulitshabalalisa. UChamisa uthola amazwi esemthethandaba kamanje eHarare lapho kusahlulelwa isicelo sokuthi amalunga ebandla lakhe awebudiriro atholiswe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli zindaba ephume emthethwandaba, uChamisa uthi uMongameli Mnangagwa usehamba enyaweni zikamuyi owake wakhokhela leli lizwe, uMnumzana Robert Mugabe, edabeni lokwephula ilungelo loluntu kanye lokuhlukumeza abamabandla aphikisayo.
Which is evidence that Zimbabwe is broken, which is evidence that the rule of law has departed us, and we are often.
Yisibonelo sokuba ilizwe kalisamanga kuhle, uyisibonelo sokuba akusalandela umthetho, sizintandane kwezokukhokheli njalo siyasilela kumkhokheli.
Asisanelisanga ukukhulumisana lesikhulumeli sikamongameli Mnangagwa, uMnumzana George Charamba, ukuthi sizwe icele lakhe kulolu daba njengoba ubengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Kodwa umphathi ntambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi utshele umsakazi weStudio 7 kunsukwana esanda kwedlula ukuthi umuntu wonke kumele abhekane lecala lakhe emthethwandaba ayabe elidalile kungakhathalekile ukuba ungubani. Esinye isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Munashe Mthutsa upha umbono wakhe phezu kodaba lokusolwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa.
UMnumzana Chamisa uyakwazi ukuthi siya ku-election ka-2023 and ungakhangela ababhalayo kumaphephandaba especially le Newsday yamalangeni adlulileyo baphume besithi ama-CSOs athi wona ngomnyaka ka-2023 isokuqiliwe kudala. Lokhu kutshengisa ukuthi wonke umuntu, kungabe kungama-CSO, kungabe kungamabandla azombusazwe, kungabe kungabantu abeZimbabwe, sebenanzelele njalo sebekubonile ukuqina kwezanu-PF aluba sisikhangelele le-election esiyakiyo.
Amagqwetha amela abasolwa laba abagoqela ummeli webudiriro edalele ephalamende uMnumzana Costa Machingauta lo mmeli wemkhoba uMnumzana Amos Chibaya bacele umthethwandaba ukuba bavunyelwe ukuhlawulela ibheli. amagqwetha la aqhubeka ethi abesifazane abangabanye bababotshiweyo kungabantu abalabantwana abaya esikolo kube labanye abalezifo ezichiyeneyo eziyingozi ma bengala belokhe bevalelwe benganelisi ukubonana labodokotela loba ukuyathatha imithi yabo. Kodwa umtshutshisi umnumzana Zebadaya Bofu uthi ababotshiweyo laba balakho ukuphazamisa abafakazi ma bengavunyelwa ukuhlawula ibail njengoba iningi labo kuyizakhamuzi zemzini weBudiriro. Elinye lamagqwetha ababotshiweyo laba umnumzana Wilbert Mandinde uthi uleqiniso lokuba sebewugqibile umsebenzi wokwethula isicelo sababotshiweyo laba.
In our application, we think this is not a serious offense. This is an offense which actually attracts a fine with an option of imprisonment.
Sikubeke sobala kusicelo sethu ukuba leli kungasicala elikhulu kulicala lapho kumele bahlawulise imali yefine. Asikholwa ukuba laba bantu kungabantu abangabaleka nxa sikhangele icala abaletheswayo.
Umantshi unkosikazi yeukayizula uthi uzokwethula isinqumo sakhe ngolwesihlanu kusicelo sebail. Laba bantu babotshelwe emzini kamachingawuta eBudiriro 5 lapho ababikwa babebuthene okungekho emthethweni ngenjongo yokufuna ukubangela udlakela. Kodwa bona bathi babeqhuba umhlangano wekomiti yebandla labo okuyinto abathi ayidingi kucela imvumo emapoliseni phansi komthetho we-maintenance of peace and order. Kusenjalo ukuthoniswa kommeli wezengeza West edalele parliamente umnumzana Job Sikhala owetheswa icala lokuphehla udlakela ngomnyaka 2020 kuqhubekela phambili lamhla ipolisa elenza uphenyo kulolu daba uEdmore Runganga eqhubekela phambili ngokupha ubufakazi. URunganga utshele umthethwandaba ukuthi akazange anelise ukuqhuba umsebenzi wakhe kakuhle ukuphenya lolu daba njengoba wabhala ama-statement achiyeneyo kulolu daba. Elinye lamagqwetha kaSikhala umnumzana Jeremiah Bhamu ulandisa kabanzi ngalolu daba.
State police witness who is one of the police officers involved. We gave his testimony and started the process examining today. We are continuing the process examination tomorrow.
Abashutshisi bamise umfakazi wabo okungomunye wamapholisa awenze uphenyo kulolu daba. Sambuza lathi imibuzo sizoqhubeka kusasa simbuza imibuzo njalo.
Umnumzana Jenesani Ntungakwa ocubungula ezombusazwe usola ukuhlukunyezwa kwabamabandla aphikisayo elizweni ikakhulu abe-CCC.
Abe-CCC yinhlanganiso yezepolitiki balemandla okuba umsindo mazitsho umsindo angitsho umsindo kumbeni okuphosa amatshe kumbeni umsindo wokulwa labantu kodwa umsindo wokukhuluma wokukhankasa ama-workshop abalemsindo yemhlangano bekhuluma lodaba lonalolu luzwakale. Balemsindo lawo okukhuluma lama esingathi ngama-diplomatic missions bezama ukubonisa amanye amazwe ukuthi bona bacabanga njani. Ngibona ikakhulu ilizwe leZambia kusadake lingani lilalela ikakhulu abe-CCC.
Umantshi kulolu daba unkosikazi Vongai Mchuchuti Kuriro uthi lolu daba luzongena njalo emthethwandaba kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kusuphelile umnyaka lokhe labunjwa ibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, kodwa lokhu lingela sisekelo sombuso leziqondiso zokuthi lizabusa njani. Ibandla lelitika lisoze lilandele indlela zakudala zokudinga usekelo lisithi uZulu uzabakwazi abakufunayo. Umlondolozi Ndlovu uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ibandla le-CCC labunjwa ngomnyaka odluleyo ngemva kokungazwisisani lokufuthelana kwaqhamuka phakathi kwenkokheli yamacele awe-MDC ehlukeneyo. Elinye icele selibizwa ngokuthi MDCT, elinye lizibiza MDC Alliance. Loba nje ibandla leli lenelisa ukuthola izikhundla eziningi kukhetho lwama-by-elections olwagcina lusenziwa ukuthatha izikhundla ababexotshisiwe ngumonzora. Nanamhlanje kalikabi lesisekelo sombuso loba inkokheli ekhethwe ngabantu. Ingcitshi ezicubungayo zombusazwe zithi lokhu kulakho ukuphazamisa ibandla leli ngoba kuveza ukuba kalilungelanga ukungena kukhetho lwalonyaka. Eyinye yalezi ngcitshi ngumnumzana Peaceful Sibindi othi kumele ibandla leli liqale lilungisise lolu daba ibandla le-CCC kufuze libe lama structures ukuze likwanise ukuncintisana lezane PF ukhetho oluzayo ngoba nqabe ngelama structures kuyahlupha ukuthi wabone ukuthi bayincintisa njani izane PF ukhetho njalo ufuze babe isisekelo sombuso esizatshengisa ukuthi uZulu nxa efuna ukubavotela bazawuhambisa njani njalo ngubani oyabe esesikhundleni. Lokhu kusekele ngenye njalo ingcitshi yezombusazwe umnumzana Matthew Dube, yena othi lokhu kulakho ukuliphambanisa ekukhankaseleni usekelo.
Lokhu kwenza ibandla lethuba siyako sine-confidence vele ngitsholakawana akusincedisi sokusele 6 months ukuthi siye kuma-elections. Akulama-structure, the constitution yakhona yazakala. So ngani into yakhe yena uChamisa afuna ukuyenza daba afunayo asonto kaZulu. So akusincedisi ngalutho lo. Ikuyenzela nje kuphela ukuthi abakhona yiwo nje abasekelwa nguye nje osekelwa ngabantu ukuthi abe yi-opposition party engani ilamandla okususizana kodwa akulalo.
Kodwa isikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Osalo Siziba uthi ibandla lakhe kalilani lokungabi khona kwesisekelo esithi lokhu baza kulungisisa.
Sam siqinile sikhangelele ukubana ke sizaba lomunye umnyaka leminye iminyaka siya phambili sikuhulumende ke obuyayo sibonga ba hlali bezimbabwe abatsha abadala omama ogogo aba sikhase kakhulu emhlanganweni wethu we-CCC ikakhulu kuma-by-election isapoti esayithole ebantwini kahle sesephalamenti.
Okusekelwa ngenye ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo osebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute othi ibandla leli lilakho ukwenza izimanga kukhethu lalonyaka.
Uthi abantu be-CCC sebetshintsha amakhadi batshintshela iZanu PF amakhadi sebesebenzisa istrategy esingayisibiza ukuthi from i-analysis yami ukuthi i-gorilla strategy eyokuthi alikhulumi into eliziplanayo i-citizens laleni. Uyakubona? So indlela asebenza ngayo le yokuthi abakhulumi ukuthi organizing secretary befaka aba-official bazame ukuthi belahlise ini iZanu PF ukuthi ingagcini isithumela abantu bayo isiyathatha isikhundla ku-CCC.
Amalunga awe-CCC athi ukuzima ukukhankasa ngoba bebotshwa njalo bezethuselwa lona ukhetho soludumela emansumpeni. Omunye unkokheli ye-CCC unkosikazi Ellen Shirielenga uthi ibandla lakhe lisekunzimeni ngenxa yokubotshwa lokuhlukuluzwa okutshengisa ukuba ibandla leli lizimisele.
Njalo ngokuya phambili sibone ikhanya ingani amapholisa zakufake emgceke ukuthi abantu laba kumele bebotshwe loba nje bengekungelasizathu. So ngenye into okumele siyenqabele ekumele siyikhangelele lapho esiyakhona kukhetho luzayo luka-2023.
Ukuze kubunjwe i-CCC icelele MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Munzora. La MD Dondaba livimba icele ele MDC Alliance elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ukusebenzisa ibizo lokuthi MDC. UChamisa esebona ukuba ibizo lokuthi MDC lase limtshayisa ngekhanda weza leqhinga lokubumba ibandla elitsha walibiza ngokuthi Citizens Coalition for Change, CCC. Lokhu kungazwisisani kwenza ukuba amanye amalunga edayele iparlamenti awe-MDC Alliance axotshwe kulelo dale nguMonzora ewethesa icala lokulandela uChamisa. Ibandla leli lahle langena kukhetho lukambimbitho ngomnyaka ophelileyo lapho elenelisa ukuthola izikhundla iparlamende ezifika 10+9 endaweni ezifika 48+2 lapho elancindisa khona. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Inkathele zindaba yakobulawayo uMandla Chuma kanye lolulu Brenda Harris zinxusiwe yikomiti edalele ephalamende ibona ngezomthetho ukuzochasisa kabanzi ngesicelo abasenzayo sokuthi inkathele zindaba zitholiswe ilungelo lokuvota ngaphambilini kokhetho. UChuma uthi yena inkathele zindaba kumele zifakwe kuhlelo lwalabo abavunyelwa ukuvota ngepost abagoqela amasosha lamapholisa. Kuthi umsebenzi wabo wenza kube nzima okwenelisa ukuyavota besendaweni lapho abahlala khona ngoba beyabe besebenzela khatshana lezabelo lapho abahlala ngelanga lokuvota. Ikomiti le ithe izahlangana lo Chuma lo Harris mhlaka 2 Nhlolanja. ukayena kumete saiti wa Studio 7, wenelise ukoka alochuma, wakasisa kabanzi ngesicelo sabo lesi.
Ngemva kokunanzelela ukubana intatheli izindaba bezingavoti ngazo zonke isikhathi nxa kulokhetho eZimbabwe ngenxa yokuthi zabe zisebenzela ezindaweni lapho ezingahlali khona, silobe incwadi silobela idale lephalamende ngo-April ngomnyaka ophelileyo. Cela iphalamende yeZimbabwe ukubana iguqule usection 73 owe-Electoral Act bese bevumela intatheli izindaba ukuba zibe yingxenye yabantu abangenelisa ukubana bavote ukuqala kwabo bonke abantu nge-postal voting njalo okwenziwa ngabebutho kanye lamapolisa. So sithe sesenze lokho kwathi ngo-July idale lephalamende labuya lasilobela njalo incwadi lasazisa ukubana i-petition yethu yamukelekile.
Kungakutshengisela ukubana sebaqalisana ukuhluza udaba lwenumbi izikhalazo zenu.
Ngeviki eliphelileyo ngolwesihlanu sathola enye njalo incwadi evela khona ngale ekuda lephalamende eHarare besazisa ukubana udaba lwethu esaluphanyeka ephalamende seluqalile ukubana luhluzwe. Besinxusa ukubana size khona ngale eHarare mhlaka 2 ukuze sizochasisa ngokugcweleyo ngodaba lwethu.
Kuyini elikukhangeleleyo lina njalo kulomthetho na okhona ongalihlanganisa lani lalabo abanye abavotayo besebenzisa iposi?
Khangele ukubana siye khona ngale eHarare evikeliza ayo siyehlangana le portfolio ya Justice Legal and Parliamentary Affairs sichasise kabanzi ngepetition yethu esayihambisa khona ngale eParliamente. So esikukhangeleleyo thina ngepetition yethu leyo kubana usection 73 we Electoral Act ovumela amapolisa lamasotsha kanye lezisebenzi zeZimbabwe esebenzela phandle kwelizwe ikakhulu kuma embassy ukubana zivote kuqala ngepostal voting uguqulwe ukuze ama journalist labo babe ngabantu abenelisa ukubana bavote labo ngaleso isikhathi, ngoba ama-journalists ngabantu abasebenza nzima ukuthi ngesikhathi sokhetho babe ngalaso isikhathi sokubana bayivota. Okunye njalo ukuthi babe besebenzela endaweni lapho kungela ama-polling station abo khona, ngoba sikunanzelayo ukubana lapha eZimbabwe umuntu uvotela ku-polling station yakhe. So nxa usuthe wasuswa wena uhlala eCholoji wayasebenzela koBulawayo utsho ukuthi wena awusenelisi ukuthi uvote. So khangele ukubana umthetho lo uguqulwe intatheli izindaba zithole leli thuba okubana zivote, ngoba esikhathini esiningi bezivele zingavoti kuwo wonke ama-elections ebesenziwa kuleli eleZimbabwe.
Lo ke nguMandla Juma, intatheli izindaba yakoBulawayo exoxe logayina Gumede Saidi ecingweni ekhona ngale koBulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, intengo yamaqanda ekade sigqonge okwamagama khonapha eMelika ibikwa isisehla kancane, kodwa kubikwa kuzathatha inyanga ezingaba ngezine kumbe eziyisithupha ukuthi umehluko wale ntengo ibonakale emavinkilini kubathengi. Inhlanganiso yezindaba iReuters News Agency ibika ukubana intengo ibisikhuphuke ngesilinganiso sokwedlula kabili, 138%, 138% kudozen nganye, okubangelwe yikuqhamuka komkhuhlane we-bird flu. Inani labafileyo kusehlakalo sokudutshulwa ngomunye undoda ovuke ubhova ngomgqibelo edolobheni leLos Angeles esigabeni seCalifornia khonapha eMelika seligqonge laya kwabalishumi lanye ngemva kokutshona koyedwa kube linyazwe kakubi kulesi sehlakalo. Kuthi intatheli zindaba zakwele Cameroon zitshayele ihlombe omunye wazo uMartinez Zogo othunjwe ngolwesibili kweviki edlileyo wazobonakala esefile ngemva kwensuku ezinhlanu. Inhlanganiso manyana wentatheli zindaba kulelo lizwe ichaza ukuba lesi yisenzo sokubulala ngocuku okwenziwe uZogo obele minyaka engamashumi amahlanu lanye yokuzalwa. Osomabhizimusi abakuhlangothi lokulungiswa kwempahla babika ukubana basebenza nzima ngenxa yokuswelakala kwemali yakwamanye amazwe, okuyikho njalo okwenza ukuba impahla ezilutshwane ezilungiswa elizweni zigcine zithengiswa ngentengo ephezulu. ugatsha lukahulumende olubona ngokulungiswa kwempahla kanye lokuthengiselana luthi uhulumende usehlele inhlelo esizakwenza ukubana imali yakwamanye amazwe itholakale kwabalungisa impahla lula. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuguguteka kwesimo somnotho eZimbabwe kubangelwa yikwehla kwesilinganiso sempahla ezilungiswayo elizweni okubuya kudale ukusilela kwemisebenzi elizweni jikelele ngoba kuqhatshwe abantu abalutshwane. Ukwehla kwempahla elungiswa elizweni kutsho ukwehla kwesilinganiso sempahla ezizathengiswa phandle kwelizwe, ngakho ke le mali evela kwamanye amazwe engena elizweni iyakwehla njalo. Unkosikazi Wayne Khumalo olungisa impahla ekobulawayo uchasisa ngenhlupho ahlangana lazo ekusebenzeni kwabo.
Ingxaki enkulu yokuselela kwe-foreign currency in the manufacturing industry. Ama raw materials ethu nxa siwathenga afuna strictly i-foreign currency, kodwa thina ngapha nxa sesitrader sesibhadalisa we accept le mali yalapha elizweni. Lokhu usenza kube nzima kithi ukuthi sithi increase our production, sigcina sesiku-capacity efanayo luba kumbe kuleya besingani isiyehlile. Okunye njalo kuluhlupho i-issue nale e-fuel, ama-prices angekho stable angahlalisekanga. Lokhu kugcina ukusenza vele siphazamiseke emsebenzini yethu.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcweti kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho e-National University of Science and Technology, i-NUST, uthi kuqakathekile ukuthuthukiswa kwesilinganiso sempahla elungiswa elizweni.
Ukuthi nxa impahla ezenziweyo elizwe lakithi zincipha, kutho ukuthi zona lezi ezilutshwane ziyabe zihlele zizamele intengo yazo ikhuphuke ukuze kube nalokho esingakuthi i-rationing, kube lokwabelana kwempahla ezilutshwane. Lapho kutholakala khona kule mpahla ezilutshwane kulabantu abaningi abazifunayo, okuvamileyo ukuthi intengo yalezo mpahla iyakhuphuka. Ngakho ngelo kakhulu kuswelakalo yemali yangaphandle. Imali yangaphandle iswelakala ngoba lathi impahla esizithengisa kwamanye amazwe zilakho ukwehla ngenxa yokuthi isimo somnotho umhlaba wonke jikelele singathi sinciphile. Ngakho-ke
umnumzana Winston Babbage, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso eye-Commodities Zimbabwe Commercial Farmers Union, uthi kuyadingeka ukuqiniswa kokuhlolwa lokusetshenziswa kwemali ekhangelelwe ukufakwa nguhulumende kuzibanga zonke zokwenziwa kwempahla elizweni.
As farmers in the productive sector and have been the main pullers in the foreign currency earners,
abakuhlangothi bokwenza impahla njalo siyinsika eletha imali yangaphandle elizweni. Siyasamukela isinqumo sikahulumende sokuthuthukisa ukwenziwa kwempahla elizweni, njalo lokhu kuzehlisa impahla ezithengwayo ezivela kwamanye amazwe. Kodwa sikhangelele ukuthi kufanele kuthuthukiswe imali leyi kuzigaba zonke zokwenziwa kwempahla.
Umphathintambo wogatsha lukahulumende olubona ngokuthengiswa kwempahla kanye lokuthengiselana, unkosikazi Sekhaya Nzenza, ekhuluma lephephandaba le-Newsday, uchaze ukuba uhulumende selungisa inhlelo ezizakwenza ukuthi imali yakwamanye amazwe itholakale kwabalungisa impahla. Wengeze ngokuthi uhulumende uyananzelela ukuthi osomabhizimusi bagcina bethola imali yangaphandle emkambo omnyama ngentengo ephezulu, kungakho sehlele ukuba imali yangaphandle itholakale lula kwabenza impahla. Lokhu kuhlose ukuthuthukisa ukulungiswa kwempahla elizweni njalo kwehlise ukuthengwa kwempahla kwamanye amazwe. Okwakhathesi idola elilodwa eleMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe aphezu kwenkulungwane eyodwa, i-$1,100. Emkambo ongekho emthethweni kodwa emkambo owebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lithengwa ngamadola angaphansi kwenkulungwane, i-$850. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, unkosikazi Priscilla Chigumba, uthi xa umongameli Emmerson Mnangagwa engethula ilanga lokhetho akulalutho ngaphandle kokuzamazama komhlaba okungalumisa. UChigumba uthi nxa kungaba lezikhalazo ilanga selibekiwe kuyabe sokuyikulinda ukhetho bese kuphikiswa impumela yalo. ngesizwe yamazwi kaChikumba.
The first thing to take note of is once the president has proclaimed the election date, there is nothing short of an earthquake which can stop the election. So whether candidates scrutinize the voters' roll, whether they see any anomalies in it, whatever the anomalies are, whatever legal recourse that they have will not stop the election. I want that to be very clear, and that's the rule. Nothing stops an election. If there are any anomalies in that voter's roll, what is at candidates can avail themselves to any anomalies to possibly challenge the outcome of the election. But whatever legal recourse is at hand cannot stop the election. And I think the Chief Justice was quite clear in his interpretation of the rule. Nothing stops an election after the proclamation of the election date. What candidates can do for whatever reason and whatever their opinions and views are is actually use anything that they come up with to challenge the outcome of the election.
Okay, tesolo setuzana ngoba nxa umongameli esesayina ugwalo lokwaba izigaba zokuvotela i-delimitation awusoze kumiswe ukhetho kutsho uChikumba. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gandhi we-Studio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Ya, ngibonani ukhetho lolu olwalonyaka lwa-2023 ngibona luzakuba nzima kakhulu, njalo ngibona luzakuba nomkhetho oluzakuba lodlalela kakhulu ngoba abantu abaningi bazotile kukatika labo abakuphawa nabo bayafisa ukuthi abe baphiwa ithuba, bayafisa ukuthi ngabe lokhu abakwenzayo kuyabonakala. Kodwa-ke abantu abaningi bayingansebenyambile inhliziyo, ngalokho bengibona ukhetho luzakuba nzima kakhulu. Indaba yokuqhubezela angifuni ukuthi ngikhulume ngayo kakhulu kanti ngoba indaba yokuqhubezela iyahlupha kakhulu, njalo futhi nje futhi iyanengisa inhliziyo zabantu bangayivota. So abantu abaphuma ngobuningi babo besiyavota bavotele lokhu abakufunayo, kodwa-ke ngibona ukhetho sibili luzakuba lukhetho oluzakuba nzima. Kodwa ngiyakhuthaza njalo abantu ukuthi abantu ngabe bayayekela udlalela abantu bahamba bayevota kuhle, bavotele lokhu abakufunayo, bengakange balwisana. Ukulwisana into embi kakhulu, into ekumele ukuthi igxekwe ngamabandla wonke. Engibona ukuthi emabandleni kukhanya ngani kuyasilela lokho, ngoba kumele ukuthi kugxekwe kakhulu ukuthi abantu bangahambi, njalo abantu bakithi bekeukulwa bodwa bona behlala ndawonye.
Wona amabandla ezombusazwe ubona elayo yini umdladla njengalokhu esiyasikubone nxa sokusele inyanga eziyisithupha ukuthi kwenziwe ukhetho
phansi lapha? Akukho umdladla okhona ngaphandle kokuthi nje kuphela abantu beZimbabwe bavele bahlezi besilwa ama-elections eqeda khonapho bona baqala ukulwa, baqala ukukhulumisana ngezinto zokhetho. Kodwa kathesi nxasi siyakhangela i-opposition yakithi, ngibonani i-opposition yakithi iwiki kakhulu. I-opposition yakithi ayikho, ayinawo umdladlalwana owenzakalayo xa sokusele inyanga, njengobani usitsho ayakukho nje okutshengisayo ukuthi kungaba nokhetho. Kumbe bamelele khona ukuthi khona kuze kubila ma-announcements ama-dates ukuze baqale ukuthi basebenze njalo babonakale nakumphakathi. Kodwa ngibona nje kathesi ukuthi ayiwe the weak opposition in the country. Ayikho i-opposition eqinileyo, ayikho i-opposition engamelana nezanu-PF, ngoba bonani uhulumente okhona lephathi ebusayo kukhanya ngani bona yibo abaqinileyo laba ababaphikisayo. Abaqinanga ngoba kabalazi inhlelo kanye kanye eziyizona ezingahuga abantu, abalazi kabenzele lutho. Mami ngathi ngikhulume kabalazi ukuthi abalenzayo. Ingozi-ke leyo engiyibonayo ku-opposition yakithi, ngoba nxa uzangena embusweni kumele uqale phela phansi. Isintu sakithi sithi umthwentwe uhlaba usamila. Pho ngalokho nxa ungasayenzakalanga lokho, munani uzakuba lenkinga kakhulu.
Umnumzana Greta Vodloza Sibanda ngocubungula ezombusazwe. Sinugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo, Practice Jeremiah.